umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngabo nogada ye-Security Association of Botswana Mnumzana Samuel Kyalotswe uthi awufanelanga kuqhatshwa abasebenza imisebenzi abavela phandle kwelizwe. Wengeze wathi sebenanzelele ukuthi amankampani amaningi baqhatshwa bokuza ukulinda izakhiwo kumbe ukuma emagedini ngesikhathi zomcimbi.
That it is not allowed because that those positions regarding services
akuvunyelwa ngoba imisebenzi le ngezizalwana hathi abantu bokuzo. Labantu abaneleyo abangenza lo msebenzi ngapha singeke savumela ukuthi kulethwa abantu phandle.
Umnumzana Kyalotswe uthi ukuqhatsha abantu bokuza kuhla ngothule zomvikela kufaka ilizwe engozini.
So what do we do when we first employ a person? He go through steps. One of the steps
kumele wenelise ukuthi umthathe esithupha njalo wazi ukuthi uvela ngaphi, njalo kumele abe lencwadi zalapha. Umuntu ongalakho lokhu ingozi.
Kodwa owezimbabwe okumdlalo wokwakha umzimba ngokuphakamisa insimbi owe-bodybuilding Mnumzana Last Sithole kavumelane lo Mnumzana Kyalotswe ikakhulu kudaba lokuqhatshwa kwabalinda incimbi.
Being a bouncer it's a job that is
angithole ukuthi kungani sithi akumelanga basebenze njengamabhawu. Lo ngumsebenzi ophiwa umuntu obumbekileyo olezikwanga. Umthetho yakhonyesiyana kusiya ngomuntu obambe umcimbi.
Inhlanganiso ye-Security Association of Botswana ithi bonke okumele besebenze noma yiwuphi umsebenzi wokulinda izakhiwo kumbe imicimbi kumele babhalise kunhlanganiso yabunjwa nguhulumende. Inhlanganiso ye-Private Security Services Licensing Authority yiyo enika umuntu imvumo yokuthi asebenze njengomlindi wesakhiwo kumbe abe nguye obona ukuthula emcimbini. Owezimbabwe ohlala kwele Botswana Mnumzana Mkhululi Moyo uthi abeBotswana yibo abakhetha abeZimbabwe ukuthi babe ngabalindi bezakhiwe kumbe emcimbini.
I-association le isingantwa ifuna ukuba lokuvimba njanjani. Kuza kuba lokuqhula samoya samawo especially xa sikhangela kwezinye izimo ukuthi kuyabe kulezimo ezingantwa zinzima. Kunzima uthole ukuthi hayi lapha kunzima mhlawumbe kufuna abantu abazimiseleyo. Manje abantu abangithi bazimisele kakhulu emisebenzini yonke.
Ukukhonona kukaMnumzana Kyalotswe kuveze ukuthi kulabanye ababeke baba kubuthi emazweni abo ngakho uhulumende angeke avumele ukuthi kuqhatshwe abantu abangafaka umvikela welizwe engozini. Ngeviki edlule umongameli Mokgweetsi Masisa kwele Botswana ubesidla amalahle ngemva kokuba amalunga edale lephalamende yelizwe lakhe esole imizamo yokuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa izithupha hashi ingwalo zama-passport. AbeZimbabwe bathi bafuqwa isimo esingamanga kuhle somnotho ekhaya ukuthatha noma yiwuphi umsebenzi ongabaphilisa kwamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisavona kwele Botswana.